Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine emhlazi ku 15 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi eziningi aziyanga emsebenzini zilandela inkuthazo yabameli bazo njengendlela yokutshengisela ukuthi iholo aliseneli.
Siyakwazi ukuthi kunzima but asizameni ukuthi sifake i-effort a bit njengabazali.
UZulu uthi akusoze kube lokuhlalisana kumbe ukukhumisana umlotha andubana uhulumende aphathe kuhle udaba lwegugurawundi.
Abantu bacacile nxa bekhuluma ngodaba lwegugurawundi bathi bakholele ukuthi yena lohulumende okhona oyigugurawundi onguye wathuma igugurawundi onguye wayebulala abantu angalulungisa lolu daba.
Silengxoxo lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo othi imuli yakhe isithwaliswe nzima ngama CIO njalo uzasitshela lokuthi usephila njani ephakathi kokucatsha.
Kungananzelela abantu bengananzelela amafoni amayasebenza kutshengisa ukuthi ngikhona lapha kwelakithi kwelakomthwakazi. Kodwa into engiyalayo yikuthi ngibe sendaweni lapho abangangithola khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izisebenzi eziningi aziyanga emsebenzini izolo zilandela inkuthazo yabameli bazo njengendlela yokutshengisela ukuthi iholo aliseneli. Izisebenzi zikahulumende zithi seziza kuya kabili kuphela ngeviki emsebenzini. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions eyayisaziwa ngelokuthi Apex Council ayivumelananga lomqatshi ngeviki edluleyo ukuthi iholo likhuphulwe ngesilinganiso esinganani okwabangela ukuthi kuthathwe leso sinqumo. Kodwa amatitshala enhlanganiso ye-ATUS aqale ukukhalala lokhu ngeviki edluleyo. Asenelisanga ukuzwa amanani amatitshala angayanga emsebenzini izolo, kodwa abazali esikhulume labo endaweni ezishiyeneyo zelizwe bathi bebebalutshwana ezikolo ababalisi. Omunye umzali esixoxelayo ngumnumzana Stanley Dorima, njalo ongukansila wedede esigabeni seMathebeleni North.
Umumu muvi kakhulu siyananzelela ukuthi last year umnyaka ophelileyo abantwana abafundanga basuke isikolo ngo-March ngenxa ye-COVID-19. Kathesi amatisha ayakhonona le miholo abayinikwa ngohulumende abala mali ziyabanzimela ababalisi. Lapha inkona lapha edete ngiyananzelela the three schools ezikhona Seroy, St. Francis and Idetema. You see the head is cut elo deputy wakhe abalisa abaningi bayabengekho and kuya kungumsindo kuphela emaclasses.
Ngombono wakho uthi kwenziweni?
Mina ukubona kwami njengabazali abafuna imiphumelelo enhle ebantwaneni bethu ikusasa lethu, ngibona ngathi kungaba ngcono sifake amakhanda ndawonye basamelela ababalisi kube benikezwe izimali zona lezo abazifunayo. Siyakwazi ukuthi kunzima but asizameni ukuthi sifake i-effort a bit njengabazali njenge-community kwenzela ukuthi sibone ukuthi engxenye sitshaye kumbe ngamadola-dola ngamapondo-pondo kumbe imalini abantu baye bebona ngathi bengakwanisa ukuthi beyitshayele. Sincenge amatishara ethu ukuthi efundise Monday to Friday. Lokhu sekukubancenga because we measure i-pass rate yabantwana bethu especially le miphumela yabo iphume kuma-grade 7. Siyananzelela lapho engikhokhela khona ngikhansela wedate abantwana abayenzanga kuhle baphinde futhi lo nyaka befeyile ngenxa yokuthi amatishara kahambe emsebenzini. I think i-community yami iyabe ibuyele emuva kakhulu. My wish is ukuthi ngi-transforme this society into a better community, so ngizazama le ndlela zonke ukuthi sibe umkhulumisana okuright labazali ledete at large ukuthi this is the way to go akula le indlela indawo zonke ezilabantu baphumelelayo bayenza esithi ngesingizi service and sacrifice
lona udaba lwe COVID-19 ezikolo khona ngapho lunjani
I COVID ikhona just like yonke zonke indawo abantu bazamile ukuzivikela awombe ukuyenza esiyawiza lesingizi sithi ngama precautionary measures who guidelines okwama sanitizer ukwenza ukubona ukuthi lapho esikhona sihlanzekile ama mask up bayazama but siyabona ukuthi esikoleni konapho hayi still kuyabe kulobunzima because abala izinto ezikwanileyo zokuthi bavikele ukuhlani wonalo but hani bayazama but hayi iCovid ikhona COVID is real and sihlala veresi chumayza ukuthi sonke siqaphele sinanzelele ukuthi siyaenza konoko okuchiwo labe zempila kahle kuthi kumele ukuthi sihlale ku environment as smart make sure ukuthi ama mask siyagoka mask up ama sanitizer siya sanitizer siyaenza kongo okuchiwo lebe zempila kahle siyakuzama but hayi umumo elizweni kawumanga kuhle
lo ngumnumzana Stanley Dori maisakhamuzi sedede njalo engukansila ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekhona le edede kusenjalo ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula kubikwa kulaba ngamachumi amathathu lathoba munwe munye ababanjwe leli gciwane ababhubhileyo bathathu kwababhubhileyo abathathu ngabe Harare ababili ngabakobulawayo lolu gatsha luthi idolobho lakobulawayo leli Maswingo awasanga amanani awo ngesikhathi kusethulwa wonala uZulu uthi akusoze kube lokuhlalisana kumbe ukukhumisana umlotha andubana uhulumende aphathe kuhle udaba lwegugurawundi kuvezwe ukuthi ngobani abaphatheka kulumbhuqazwe njalo kuhlawulwe labo abalahlekelwa izihlobo kumbe abathintwa kubi yilesi siga lokhu kuphuma emhlanganweni oqutshwe inhlanganiso yebhejuli kaZulu ngendlela yokuxhumanisa abantu bekude oluthiwa ngesilungu yiZoom ngolwesibili abakhulume kulomhlangano bagoqela wonke waba ngumphathintambo kahulumende wezanu-PF umnumzana Jonathan Moyo yena othe umbhuqazwe lo usaqhubeka lamanje ngoba izabelo zeMatabeleland leseMidlands zingaphathwa kuhle nguhulumende untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxe lobelawula lumhlangano umnumzana efidlela Ncube
abantu bacacile nxa bekhuluma ngodaba lwegugurawundi bathi bakholela ukuthi yena lohulumende okhona oyigugurawundi onguye wathuma igugurawundi onguye wayebulala abantu angalulungisa lolu daba ngakho bathi bakhangelela ukuthi kuvele abantu bangaphandle abazimeleyo babuye bazolungisa lolu daba lwegugurawundi abakholelwa futhi abantu ukuthi NPRC ilamandla lemali lokuzimela ukuthi ngalulungisa lolu daba abakholelwa njalo ukuthi igovernment yeZimbabwe ilenjongo yokulungisa udaba lwegugurawundi ngeqiniso injalo ngendlela ezaletha ijustice abakholelwa abantu ukuthi kukhona okungenziwa ngaphansi kwalo hulumende onguye owabulala abantu kanti ke abantu bacacile bafuna ijustice bafuna iqiniso bafuna izinto zilungiswe ngendlela efaneleyo kungabuyi kwenzeke bafuna kutshintshe kweze politiki kutshintshe kwezenoto kutshintshe kweze umthetho ukuba kube lalokho okuthiwa isiqiniseko sokuthi akusoze kubuye kwenzeke igugurawundi njalo kusiya phambili
abantu bezano Ncube kumbe abakahulumende liyake libabize yini emihlanganweni ekhuluma ngegugurawundi enje njengoba lolu daba luthinta ikakhulu ubona
Babizwa mihla namalanga abakahulumende ukuthi bazohlangana labantu, babizwa zinhlanganiso ezihlukahlukeneyo bebatshela ukuthi hayi bantu, uhulumende ngeke abuye ezositshela thina esasala siphila ukuthi kulungiswa njani udaba lwegugurawundi. Lumele lulungiswe ngendlela eyakhelwe phezu kwalokho okuyintando yabantu okuthiwa ngesiNgisi victim centered and victim driven, ukuthi bona laba abasala bephila babe yibo abasho ukuthi kusebenza njani. Asingakhohlwa ukuthi bona laba abasezihlalweni zokahulumende namhlanje yibo ababethuma abantu ukuthi bazobulala abantu, yibo njalo ababebulala abantu. Ngakho ke kabalalungelo lokuthi beze bazotshela abantu abasala bephila ukuthi kwenziwe njani.
Babe umnumzana efidlela Ncube ubelawula umhlangano webheju likaZulu obuphatha udaba lwegugurawundi kumabonakude. Uhulumende yena uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi esebenza lenkokheli yosiko yesigaba seMandebeleni.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Silengxoxo lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo, yena othi imuli yakhe isithwaliswe nzima ngama-CIO, njalo uzasitshela lokuthi usephila njani ephakathi kokucatsha. Umoyo uthi imuli yakhe isiphakathi kokuwethuka ngoba ngolwesibili kufike amadoda amane emzini kamfowabo bathola umkakhe abamtshengise izithupha zokuthi ngamapholisa ensitha awe-CIO, kodwa bala ukuthi bamtshele ukuthi bamdingelani umoyo. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo Moyo.
Unkosikazi kaButi wasebaphendule batshela ukuthi hayi ngala sazela lokuthi ngabe ngingaphi, njalo uthe qhubeka esitsho ukuthi imibuzo yakhona le ifuna ikokhisane ngayo iminjana lingeke lasitshela. Bathi imibuzo yakhona ifuna mina mathupha. Ababonisa isithupha sakhe wala wathi kudala amaphoyisa efika endlini laphana bahlukumeza, hayi behlulana ke nje. Kanti kunsuku ezidluleyo futhi wafika abanye abasayinise umnewethu engumlandelayo i-affidavit ukuthi kavume ukuthi sizalwa sonke ungumfowethu, kodwa kangihlali khona ngale ndlini ephumula. So ke abemuli yami bayakhathazekile ngalesi senzakalo ngemva kokubana mhlaka 10 kaMarchi endlini entumbani kimi bafika behlomile bephelele amasotsha lamapholisa labanye ababengekho kuyuniform okwakusobala ukuthi babelande ukuzongikidnapha kumbe ukuzongibulala. Siyezwa futhi ukuthi bayabhoda kubomakhelwane befuna ukuzwisisa ukuthi kambe ngabe ngiyabonakala yini entumbani la Phumla North ukuthi bethathise umoyana. Kanti okunye futhi engunanzelayo ukuthi la bantu bethuswe ukuthi ivike elipheleleyo ngiye ngavela ebadaleni ekhaya esigabeni sakithi eGwandavele. Kubahlukumezile mhlawumbe ukuthi bebone ukuthi ngiyaqhubeka ngisenza ama-programs ami.
Manje ubona ungani uzahlala ulokhu ucatshile na, kumbe sikhona isikhathi ozaziveza uzinikele emapholiseni?
Kahle kahle babugande ayisikho ukuthi ngicatshile lokhana ukuthi angivele. Ungananzelela abantu bengananzela amafoni amayasebenza kutshengisa ukuthi ngikhona lapha kwelakithi kwela komthwakazi. Kodwa into engiyalayo yikuthi ngibe sendaweni lapho abangangithola khona, ngoba engunanzelayo ukuthi ekungitholeni kwabo angikwazi ukuthi bafuna ukungenzani. But okumqoka kathesi ukuthi bangabe befuna ukungibulala kumbe befuna ukungikidnapha nginyamalale njengalokhu vele izanu isaziwa ngakhona lokho. So kokucatsha amalunga enhlanganiso yami engisebenza labo bayakwazi ukuthi nxa bengifuna banthola njani. Njalo lami ngiyakwazi nxa ngibafuna ngibathola njani. Njalo emi imhlangano sesiyenza ngobusuku kwezindawo even emakhaya, siyahamba siyekhuluma labadala sibabonise, ngoba abadala sebesibiza indawo zonke emakhaya. So ngokunjalo hayi nxa ithuba selifikile lokuthi ngiziveze sibili lawo bangibone bhadla weza sokule mhlangano emkhulu ngizaziveza, ngoba engikwaziyo ukuthi angilacala icala lami ngifela kuphela ukuvula abantu bakithi bakomthwakazi amehlo lokubabonisa ukuthi isitha sethu sikhulu iZANU-PF, lokuthi sokuyisikhathi sokuthi imthwakazi ikhululeke izimele yodwa, lokho esikuthi ngesilungu yi-self-determination. Kuyamangalisa indlela abangidinga ngayo.
Manje umsebenzi webandla uqutshwa njani ngesikhathi lesi wena ungekho emphakathini?
Umsebenzi webandla uyaqhutshwa babagandi ngoba imthwakazi Republic Party asomqondisi moyo. Imthwakazi Republic Party libandla labantu, libandla labantu bakomthwakazi okuyikuthi lilama structures. Abantu bonke abakhona kathese ebandleni bengabeku leadership roles lama members babhizi bayasebenza basabalele ba recruit abantu bafundisa abantu ngokuqakatheka kokuzilwela thina la ngokuba khipha uvalo abalalo abalufakwa iZANPF ngo-1983 kusiya ku-87.
Umqondisi Moyo ngumkhokheli webandla le Mthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni le Studio 7 esendaweni engaziwayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba kulonyawo lomuntu olutholakale emfuleni uGweru izolo ekuseni lugqoke i-tennis le-Nike. Iphephandaba leli lithi ekuqaleni komnyaka kwagalula abantu abayisithupha emfuleni lo kwatholakala imizimba yabantu ababili nje kuphela. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi amapholisa esigaba seMidlands asecebise uZulu ukuthi azame ukudinga uncedo kubafundisi nxa elengxabano ukuze abafundisi bayixazulule le ngxabano. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele yona ngeWhatsApp.
Salbonani isizwe sakithi okhulumayo uNkululeko Gwabalanda. Abantu ngiyabezwa bayakhala kakhulu ngegovernment yakithi ehambisa amasosha eMozambique. Uthi why ehambisa amasosha eMozambique yoqedisa amasosha. Yes, amasosha lawa ngabafowethu. Kodwa ke mina ngibona kulungile kwisinqumo esihle ukuthi abahambe khonale. Amasosha akithi into enginanzelelayo ayatrenwa eqede lapho ayohlala emabharakini. Mayesuka lapho engasebenzi azwe selunywa ngamandla okuthi ngcono adubule abantu abanganacala ngoba ngokuthi abanamsebenzi laba bantu. Ubuka inja isikhathi esiningi ungayivalela esipayeni mhla uyivulela igcina sizidlimbuzi ngoba kayizingeliswa. So amasotha lawa mina ngibona kulungile kakhulu ukuthi kawahambe le eMozambique lawo ayekuzwa ukuthi uhlamvu uma lubheke kubo kunjani ngoba wona hlele bhekisa inhlamvu bantwini kakaze behlangane la ukuthi uhlamvu lubheke kubo bezuthi kunjani. So mina ngibona kulungile ukuthi kabahambe eMozambique beyekuzwa ukuthi uhlamvu uma lubheke kubo kunjani. Lokho ngicabanga ukuthi bazabuya imiqondo ivulekile. Into engikhala ngayo kakhulu ukuthi i-government yeZimbabwe ingabi recruita abantwana abancane ibachovela khona lise babulalisa. Kayithathe bona abayibade besidubula isikhathi sonke besingenele ebusuku behambe beyoqondana lomsebenzi wabo njengokuthi abawufundelayo beke bizwe nxa uhlamvu lubheke kubuthi kunjani. Maybe bengabuya ingqondo zivuleke.
Salibonani balaleli baka Studio 7 ekuseni kunje. Okhulumayo nguThembelani Moyo esigabeni seKwara Village kulupane district. Ngilokusola okukhulu okwenzakalayo ngohlelo olu-introduce lonyaka olwe-free education ku-district yakithi eLupane. Uhlelo lolu lukhanya lujonge ukuzobulala izikolo ngoba kuze kufike namhlanje ezikolo zethu lapha ade sifundisa khona abantwana. Uhulumende imali ayithembisayo ukuthi uzayifaka ezikolo ukuze zirane lokho engakayifaki namhlanje. Abazali sebesehluleka njalo ukuthi befake imali zabo ababezibhadala ze-school fees sokuthiwa kumele bezibhadalele kubosobhuku ngoba lawo amasobhuku kunjenje ayali ukuthi azemukele lezo mali ngoba bengelayo imvumo ebavumelayo ukuthi becollecte lezo mali. So ke ngokubona kwami ngendlela e-introduce nguhulumende e-free education esizwela lapha eLupane la ku Bhinga district bona ngani uhulumende ngendlela leyo ujonge ukuzobhidliza zona izikolo zeMandebeleni kanye sibili ngoba hathi lokho asiboni kuyinto enhle emphakathini singathi siyananzelela yona vele imfundo kayikho imfundo yake yaba ngiyamahara so besizama ukuthi nxa kambe singabadala sigcwayisane into leyi singayilandeli kakhulu abantu ngoba kungazagcina kusibulalela ingqubela phambili lemfundo yabantu abenu ngiyabonga
sanibonani basazi wasitudio 7 igama lamuntu odala ndlovu ngokuhlala nilapho egoli ekhambo yenkaya egoli basakazi bami isikhalo sinaso ikakhulu before ngikhale ngesikhalo sami sithanda ukulibonga ukho konke lisenzela khona nokusincedisa konke lesincedisa ngakho futhi sikwazi ukuxhumana nani nokuthi sikwazi ukuthi sibonakale sisizwa konke esingabe sithanda ukuthi sikuzwe ngelizwe lethu kakhulu basakazi bami ngingake kude bengithanda ukuthi ngisondeze ukuthi njengoba nakho nje ilizwe elizweni lethu laphana eZimbabwe ikakhulu esimweni sibhekana naso ikakhulu emadevelopment ngendlela esihlukunyezwa ngakhona manje isimangaza ukuthi noma siyakhala sikhala nje sisithi hey amashona nanka segcwala lapha egwandu egcwele yonke indawo esipholise nanivele yibo nahamba sebebeyezimayini khona lokho esinakho babe abazoqedelela lokho esinakho esitishini yibo manje yini ubani kambe uzosihlenga kulobu buhlupheka sisahlala sikhulumile njalo kodwa bona bayadla bayafundisa abantu ababakhula thina bathu abantwana basalele emuva yonke into thina siyancindezeleka ungatebheka emadebeleleni ayikho nto umntwana emadebeleleni manje ukuthi uncindezeleka yini into eyenzakalayo emadebele ayikho into eyenzakalayo emadebele nto abantwana bancindezeleka akunamabhuku akuna ayikho nto ehambayo amatitsha abesishoneni yonke into esinye esishoneni abafana mama usukhulile ususithi la usunomuzi uzama ukuya sitsheketshe mjayezana lamashona bayakuxotsha kuleso sitsheketsha leso sokuyibo ababusayo bakulabantu abayibo ababahambela phambili abayakuzani khona ngale phezulu so yini thina nje amadebele emfuna ukubakwazi ukuthi yini ngubani ozosihlenga nazo inkosi ukuthi egola cathi yini esizayiyenza umqondisi nangu yena obesilwa nangu la esebemhlasela manje
salibonani salibonani Studio 7 nabalandeli baka Studio 7 ya mnikama ngijabulo wakwaDube umeshakara no basakazi siyabonga ngendaba elisinikeza zona zinhle niyazama ukuthi lisinikeze indaba njengoba zinjalo yabona ngibuhlungu kakhulu mina ngendaba yokuthi amashona indlela alokhu ephatha ngabo abantu besindebeleni manje babopha abalandeli beyamarapi bayabashaya sibe sikhumbuza indaba yegugura wondi futhi ukuthi babulala abantu abaqeda ngaye ngaso lesimo leso kahle kahle umnankagwa ufuna ukuthi kuze kube njani bavale baze bavale nokuthi amandebele abise usiko lwabo bavale inkosi yethu ubulelani kalobhengula akhumalo ukuthi agcotshwe ngokusemthethweni ngoba bebona ukuthi masingavuka isizwe samandebele ngendlela bona bacabanga ngayo bacabanga ukuthi bazolwiswa amandebele azolwa namashona thina sinandaba namashona thina into esiyifunayo ukuthi amandebele nawo abonakale avuse into zawo isizwe sakithi samandebele naso sivuke sime ngeenyawo manje mase siyothathelwa kugcwela amashona la yelo eBulawayo Harare ngamashona Bulawayo ngamashona Mikkelsen ngamashona yonke indawo Gwanda Cholojo manje thina kumele siye kuphi yiyo lento icini phehlu dlamu ukuthi abantu bagcine belwa isidingo singekho ngendaba yokuthi abantu bahlule ukuphathelisa beka manje mina ngapha uhlulwa nje into nje into encane ukuthi naye I make sure ukuthi emandebeleni ukhona umuntu wesindebeleni omela abantu bamandebele even iParliament oku government bakhona ukuthi basikhulumele bonke uyabathatha bafaka emashoneni zonke izinto amakhampani ama mines yonke into akungitshele even manje kugcwala sokugcwala amaChina lapha kusho ukuthi ilizwe lakithi liyafa nje libulawa ngabantu sibhekile yabona le nto efana nale izohlupha ngoba yena uzofa ingane zakhe zizosala ziphile akalukhona ukuthi alungisele ingane zakhe esaphile ukwenzela ukuthi nazo zingasali zihluphe oyena akanandaba ngoba ingane zakhe zizobaleka ziye Zambia phuma eZimbabwe no siyabonga baka Studio 7 kodwa bengicela ukuthi ngamandebele yazi ayabambana manje bayeke nabo uhwebha nabo kube iMRP kube ibheji lukaZulu kube izap labantu bibambane bonke iBulawayo encane kakhulu singakhona nathi ukuthi sizithathele iBulawayo yethu ke ngoba vele umhlaba wonke asifuni
ndawo ke bezingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318
kweze Melika. Inkokheli zenhlangothi zogatsha lokucubungula ngezomvikela abe intelligence ngesilungu bathi akukacaci ukuthi igciwane le-coronavirus laqhamuka kanjani. Inkokheli le ibimiswe phambi kwekomiti yedale le-Senate ukuthi yethule ulwazi lokuqhamuka kwegciwane leli. Umqondisi wogatsha lokucubungula ngenhloso yomvikela, u-Director of National Intelligence, unkosikazi Avril Haines, uthe akulabufakazi bokuthi coronavirus yaqhamuka ivela enyamazaneni kumbe yalungiswa ngabomu. Umholi wogatsha lwe-CIA umnumzana Bill Burns usole uhulumende weChina ngokungaphumeli egcekeni lolwazi abalwaziyo ngolwazi abalalo ngokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Kusenjalo uMongameli Joe Biden elokhu ebhodabhoda ngelizwe efuna ukuthi uZulu amukele isikhwama semali yamadola angama-trillion amabili awokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi usibona siphumelela na lesi sikhwama.
Ye uMongameli uBiden ngibona ngathi ule chance enhle kakhulu ukuthi nxa angayithola leyo mali avuselele umkhono. Kutsho ukuthi indawo eziningi ziswela imali ukuthi khona kube le mali esekulatayo ukuze indawo eziningi zivuke zivulwe. Ngibona ngathi uyayazi into ayenzayo ngoba bethatha umbuso elo Obama bewuthatha kuBush bawuthatha uphansi lokuyana kokuthi awa egodini benza njengokufanayo bephikisa laba abaphikisayo ama-Republicans ukuthi hayi imali leyo ayisinengi kakhulu njalo kungezake kuncediswe indawo ezinjenge ama-corporates la izimota lama-banks lokunjalo kodwa bayizuza imali yala bayifaka laphana. Ikhonomi yakhona iyavuswa ileyana imali yona leficwe nguTrump. UTrump esegijima ngayo lapho ethaba esithi ikhonomi ikhonomi kodwa ikhonomi yakhona yayivele ngeka-Obama. Lo-ke uyifake phansi la egodini ngoba ama-Republicans vele ngawo athanda ukufaka izinto emagodini. Yikho-ke ngokubona kwami angayizuza le i-2 trillion le. Uzayifaka laphana, angayifaka laphana, kuzavuka.
Ngokubona kwakho yena uJoe Biden isikhathi sona sasesisebenzile inyanga zona ezine engumongameli. Kuyatshengisa yini ukuthi ngumongameli oqotho?
Mina ngokubona kwami ukusebenza kwakhe inyanga lezi ezingu-4. Asikaze sizwe bese silesikhathi eside saswela ukuthi ke sizwe ukubuswa ngendlela enje ukungalandeli TV nsuku zonke sikhangela upresident ekhuluma entshantshaze siyale siyale. Ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu 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 ngoba ngithi uzuzilele imali abantu abayizuzileyo engenileyo i-stimulus le abantu baholile izimali zingena amanye ama-business avuka kwaba lezi mali lezi zokuvusa ama-business o-PPP kwaba lezi mali zonke zona ezinjalo. Wazama ukuthi enze lokhu ayezimisele khona ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni, enze ijekiseni ibe khona abantu bahlatshwe ijekiseni. Njengangapha ngakithi eTexas khathesi asisenzi laloko kuthiwa yi-appointment. Njalo akusela kuthi umdala okunganani. Ungakhumbula kuphela ukuthi uye estitshini lapho kuhlatshwa khona. Uyahamba ufika ungene elayinini bakuhlaba.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni Le Houston, eTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Izisebenzi eziningi zibikwa zingayanga emsebenzini zilandela inkuthazo yabameli bazo njengendlela yokutshengisela ukuthi iholo aliseneli. UZulu uthi akusoze kube lokuhlalisana kumbe ukukhumisana umlotha andivana uhulumende aphathe kuhle udaba lwegugurawundi. Sibe lengxoxo lomkhokheli webandla lemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo osixoxele ngokuthi usephila njani ecatshile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.